ngibone inato isithi iza kuncedisa i-Ukraine ukuthi iqhubeke ngempi yona le, ngoba the only way ukuthi ku-achieve i-peace is by showing strength. Siyakwazi ukuthi uPutin le-Russia, they do not respond to anything else but force. Ngoba laphana i-Ukraine ba amabutho elokhuzini e-Russia apho ngungena without permission and bebulala the sovereign status e-Ukraine that has been there since 1992 when they declared independence. So okunceda khonapha okwenziwa yi-NATO kuzanceda ukuthi labo babe le-an advantage in talking about peace, ngoba labo babe nensimbi zempi to defend their own homeland.
Sibone njalo i-NATO ikhuthaza ke i-China laphana ukuthi ime ukusekela i-Russia kulimpi. Yinto esingabona isenzakala nale.
Hayi, mina ngiboni ngoba i-Russia le-China they have relationships ezisuka kuma-1950 for the Chinese nationalist war and the North Korean South Korean war babencedisana le-Russia. So they have deep relations and wonke balama government of dictatorship, so abantu abayazwisana.
Ukhetho lwangolwezi ubona sengathi lungaphambaphazamisa na ukungena kunato kwe-Ukraine?
Hayi, ilokhuzeni ukungena kwe-Ukraine kunato akusoze kuphambaniseke ngokhetho lwabezi, ngoba into ekhona yenza ukuthi kathesi i-NATO isilungiselela ukuthi noma uNumzana Trump engangena uNumzana Biden engangenayo, bona they can operate on a semi-independent situation ukuzinceda as European countries. So hayi, lokho angisoze angikuboni kungantwa kuyehlula i-Ukraine ukuthi ingene ku-NATO and isikhathi sesifikile.